So we see card is in the Babu VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 15 kuNkwekwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha, ama-youth, ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthize sikuthola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ufika lapho eNampundu, ngicela abantu ngathi yisitshuhwani, abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo-ke ngowalwa impi yenkululeko emviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salethulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. ELiZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortrayus Mpireanya wayedingwa ngeleRwanda isethuswa icala lokubulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abaningi. ELiZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa nguMpireanya owafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba uMpireanya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga uMpireanya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo ngabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuzakwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo, osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angelston Sibanda okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha, ama-youth, ekade sikhangelele ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa ilonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza silomgomo kumbe i-target. Siya exporter thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order lekade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana lebhenki ukuthi ibhenki inganika abalimi bethu izimali bazenelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathesi masokunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi yiwaphi amanye ama-sectors aqakathekileyo akontributa kwi-economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthiwa i-horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kasezukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patsenzia Vundla, umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba le yokuvalelwa kwamaloni le isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona entweni eziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibesesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima nesisilamabhizinesi aqalayo, silamabhizinesi vele amanye vele ekhona. So nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa. So ke kusinceda kakhulu masiyithola yena le iloni.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho-ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu siyahlangani lo sizo oluthize selithola kumabhanga. Amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abalamabhizinisi amakhulu abayiko njalo abathatha imali lezi besiyazimbazulisa emkambo bedulisa le bekhweza lama-rates. Yiko kwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo lithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bonaba abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngakho-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kunenge okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Enginanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isibenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kuhle imisebenzi yabo. Kuthi ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwesokucina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle kuyathi yibo sokukhona kathesi ukuthi into leyo nxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa ke nezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala esinye isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunje nje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile indlela lapha indlela abaza kuhla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abazisebenzisayo laba abantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu-PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi abuser imali ngokuboleka emabhanga bese beyingenisa ku-black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hatshi ubona kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubona angasabolekisi imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukuyisebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma uphinde wathi
uhulumende wavele wazitshwa eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ukubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalaphana njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ukubana umkhono wethu lo ubhidliwe ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlos Ziziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Eli namuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMiglands. Sibonga abantu beMkopa ngokuthi votela kuma-by-election njengoba likwazi ukubana i-TCC inhlanganiso entsha. So sivumelene ukubana inhlelo esizaziyenza ikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama lathi basivota-ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula i-program ukubana sizayenza njani siku-parliamenti ukubana siphushe indaba yokubana-ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama-citizen centric policies. Sisedalela eparlamenti nasecouncilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi siphakule i-program yethu kubalaleli basemiglands lakulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge-TCC, njalo silungiselela-ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni, silungiselela-ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalos Ziziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabeleni seMathabeleni South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabeshathini la.
Igama elekhaya kwakunguRankatu Khubhe, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha ngihlangana nawe lapha, kungaphi la?
Lapha kukongwanyana eBhatanani Village.
Bhatanani Village?
Ye.
Ye, asizwe-ke lapha-ke Mazibisi.
Ye.
Elilwe lamaqini lesithupheni lithiwa ngubani?
NguRankatu Khubhe.
Rankatu Khubhe. Isikhalanga lesi.
Yehe.
Ye. Wena-ke ngiyakubona uhlala la uhambeni nempini?
76. Ngoba ufaka desert kade sengikhona.
Kwahamba njalo uthi uze empini wawunga?
NgangiseGoli. Kwasekufika eLusaka kumaradio sebekhuluma bakaJoshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhokho benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labokhokho alengeke lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhokho. Ngikusuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrayiva imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, ngoba imoto yakho ide kuphani, thina sithathele imoto yomlungu sithele ipetrol sihambe ngemoto le.
Ijoni imoto yomlungu?
Ehe, sizafika siyichiya ngaphi eGaborol. Namanje phela sayithatha leyo moto sasekade sasiyitrade. Ebotswana laphana safika sayimisa imoto, sathi misa imoto sathi hayi lisizele amapholisa. Amapholisa bathi awu libasa nga sathi hayi sinamapholisa. Hayi bathi ayincingo zabo amaphasa abengene. Bathi ngizela amaphasa bathi awu yes madoda. Likhala ngani? Sathi hayi thina singabantu beZimbabwe. So sesiyolwela ilizwe lethu. Imoto le sinayo le ngomlungu esebenza umngane wami okuthiwa uMosa. Manje sesithathe izizela umango omlula. Ifoni zomlungu nazi. Yakhe ifoni nazi. Base bethi okay, hayi bayanike lapho. Base bayifonele umlungu. Mlungu imoto inga. Bathi hayi imoto isejaradeni eVoi. Bathi hayi imoto aseGaborol. Hawu njani? Bathi hayi abantu labo kade ngabanga. Bathi ngabeZimbabwe. Bathi ah, manje singabathi baya nga. Bathi baya elizweni eZambia. Bathi libanikeze 1,000. Libatshele ukuthi ma bengavela khonale. Ma bephila bebuyele futhi kuyeke. After 2 weeks, babe say we have madoda. Lilungise after 3 days siyalithatha selihamba. Kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ele flag phakathi. Mina ngibihlambe sihamba ngemoto. Peche 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 peche. Ngitwase sifati kumafri machinyana okungaka. Ha, madoda lapha sihamba njani? Ah, ngizwa. Ngenani, sibo singena kuloku free machine. Bye 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 ngizwa bethi losaka, 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 losaka. Ah, ngithi ngiyawuthi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka. Masiyehlela isaka ngithola ukuthi sekulezinye imoto ezilenyawo ezingapha zomavili. Sesingeniswa phakathi imoto lezi zasuka lapha na peche 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 ngeganga, 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 ngeganga. Ha, manje ofika lapho enampundu. Ngithola abantu ngathi yisithuhwani, abanye ngathi banjani, abantu laba. Ha, awusiyehlisa. Kanti angikakuboni. Mina ngamfaka isuthu. 2 days khona lapho siyesuka khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa 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 kusuka namhlanje igama lako ngubani nguDaniel Masibisana sithe ngubani nguDaniel Masibisana adiya kwedinye ilanga masahleza kuthiwa hayi siyahamba siyohlangabeza unkomo uthatha abavele bekhona babeyazi kuthiwa kla awuyazi lutho
Ya, hoy. Hau. Hau. Hai Corina. Hau. Hau. Hau komando. Hau.
Mama pan.
Hau. Hau komando. Hau. Hau, hau komando. Hau. Hau, hai Corina. Hau. Hau.
Aso kila bangwa kwa road. Yobunyonyo obunye kade bekuthiwa ama commandos. Ubuvomvu so. Aga uto arrolo kwa napasa
utu. Urola panswe.
Urola panswe. Kwenye ya ulume kutala panswe. Tesu kalapo ule. Ule zvaze ngulume kwa kutuwa zachiwa ngari swap.
Ya. Yeah.
Kwa kutuwa kalapo kwa tuwa. Roll kwa napana. Iko kalapo kwa pelisu tuwa miyonge. Matakeni ngulume. Na puma kalapo se nyimu ucha. Ingo ndule ya ise kaya ina seko.
Siyabonga kakhulu ke ezothi sasibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Simangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron. Elifinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO. Loba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. So kwisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesenzi umandla lobaba mkhulu babelobola usenzi.
Namhla sixoxa ngendlela zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Umsakazi, ngiyabingelela. Ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngokunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from ibulawayo yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020 inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela
sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi baba Khumalo
usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi yilokhu ke usuku lololuka 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane yilokhu kubaluleka kwalolo suku yebo mhlonishwa abantu bengathi uthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane soke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane yikho kubaluleka kwalolo suku ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami mhlawumbe sichayela ngenyama lolo suku sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele City Hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe ineng kakhulu
balalisa abalaleli Khumalo
ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphelona umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi
hey ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Bowman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kodwa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
njengensuku zonke kuba kuhleke ukuba nihlangane badlaleli abathandekayo sibonga njalo ithuba leloba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7 namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelene lemuli kumbe lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozalayo kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu ongangoyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko isintu ke sasigoqa njalo sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye kufundeka kanje ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko 9 ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela yesiqondiso yindlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungachuthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indodana kumbe abe indodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lomama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulayo kayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga nabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokhu kabakufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele ukwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali ubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungatinwela kusasa Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bavafisi Stadium. Iphoso ibikhokela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye njalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sihlangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sikule website www.voandebele.com. Siyabonga kakhulu lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.